Umnumzana Christopher Mtsangwa isikhulumeli sebandla lezanu-PF uthi uZulu nguye okhetha abazancintisa kukhetho oluzayo. Kodwa bakhona abathi ukhetho lwama-primaries aluqhutshwa ngemfanelo. Omunye wabasola okwenzakalayo ngumnumzana Philip Gawule okubandla leli.
Ekukhona ke ukuthi ekudingeni usekelo lapha abantu badinga usekelo, kodwa ke okukhona ukuthi kukhona ezinye izinto nje eziyabe zingahambi kuhle. Kulabanye abangafuni ukukontestwa, abanye bevalela abanye phandle, kukhona khonokho. Yikho kuhluphayo nje kuphela le ndlela njalo ukuthi ama-primaries ngayisenziwa angani kakhulu a-favor labo abayenelisa ama-centers ikakhulu kuma-rural constituencies. Ungakhangela imimango ehanjwa ngabantu besiyavota imikhulu kakhulu, ekwazise kuchiya abantu abaningi bengavotanga. Njenge-ZANU-PF, njenge-ruling party, mbona ngani ngabe iyananzelela ukuthi inika ithuba wonke umuntu okusela, ngoba nguye umuntu ozavota ukuthi akhulume ku-primary election. Ngoba i-primary election ukuqakatheka kwayo ilungiselela, yiyo enza ukuthi iparty iqine ithole amavoti nxa abantu bekhethe umuntu sibisibili ofunwa ngabantu. Ngokunjalo ke ikwenthe mina hayi kukhona sokusilela ikakhulu ngendlela yena leyo ukuthi abantu kwesinye isikhathi imimango emikhulu kakhulu, iningi labantu alihambi kuyavota nxa ukuthi abantu bakhathi kukhatshana. Abantu bayathi umuntu engahamba njani.
Idale lezanu-PF Political Bureau likhangelelwe ukuba lizahlolisisa amabizo abazancintisa kukhetho lolu kungakabiselwa kuZulu ozakhetha abazamela ibandla lezanu-PF kukhetho oluzayo. Amanye amabandla lawo asedinga abazawamela kukhetho lolu. Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumele sebandla lezaphu uthi inkokheli yebandla leli kayingeneli ekukhethweni kwabazancintisa kukhetho oluzayo.
Thina njengezaphu simatasa silungiselela ukhetho oluzayo. Siyazi nje ukuthi kukhona okuningi okwenzakalayo eHarare ngodaba lokhetho, lapho abanye basebe enkantolo ukuthi bayalumisa lolu khetho. Kodwa thina sibhizi silungiselela ukukhetha abantu abazamela ibandla lezaphu kukhetho lolu. Ama-branch wethu labasekeli bethu ezigabeni lezigaba yibo abaphethe lo msebenzi ukudinga abantu abazabamela kukhetho oluzayo. Abameli bebandla kumakhanseli lakuphalamenti bakhethwa yibo abantu ezigabeni zabo. Ubukhokheli bezapho abungeneli kulelo daba. Sokulisungulwe i-committee ethiwa yi-National Elections Committee ekhokhelwa ngu-chairman we-National People's Council, ongu-chairman webandla. Ezahlala ngevikele zayo ukuthi icubungile ukuthi siyokuhambisa njani udaba lokhetho. Kodwa sitshela abasekeli bebandla lezapho bonke ekhaya labasediaspora ukuthi bebekwazi ukuthi ibandla labo lizancintisa kulolu khetho.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, uthi sebezaqala ukudinga abantu abazamela ibandla leli ezigabeni ezijiyeneyo. Unkosikazi Ellen Shiriedenga, obona ngezokhetho kubandla le-CCC, uthi abantu bazazikhethela abafisa ukuba bebamele kukhetho oluzayo.
Thina njengebandla le-TPC siphakathi kokulungiselela ukhetho lolu oluzayo olwama-harmonized election. Okumqoka okunye esikwenzayo yikubona ukuthi ibandla ilenkokheli ezasimela kuphalamende kumbe ekhansilini. Khathesi thina njenge-elections department sike saxoxisana loZulu weZimbabwe sabumba lokho esikuthi yi-template yethu ezasincedisa ukuthi sikhethe abameli bethu lesithi community consensus candidate selection process, lapha esizangena khona ezigabeni okuhlala khona abantu kuma-constituency lama-wards. Incediswa yi-independent electoral board yethu ezabuza izakhamizi uZulu jikelele ukuthi ngibaphi abantu abangabamela kuhle ekhansilini kumbe ephalamende. Nxa singathola amabizo nalawo sesizaxoxisana through a consensus program yokuvumela sivumelana sibone ukuthi nguphi umuntu ongabe ethandwa ngabantu bonke. So yiluhlelo esifuna ukulenzela i-candidate selection. Kusukana ezilandelayo sizafaka i-notice sixwayisa uZulu wonke ukuthi uhlelo lokukhetha abameli bethu soluqalile.
Wolela ilungelo loluntu umnumzana Effort Ncube uthi awuhlutshwa kahle ukukhethwa kwabantu abazamela amabandla atshiyeneyo.
Inhlanganiso zepolitiki ezombusazwe zisadodoba ezinengi nxa kusiza kwintando yabantu phakathi kwabo, phakathi kwe-political party leyo, phakathi kweqembu lezombusazwe. Njengalokhu ubona ikusenzeka elizweni ukuthi kulokwethusela, kulokutshaya okwenzakalayo ikakhulu nxa sikhuluma ngebandla elibusayo. Laphakathi kubo baphethe kanjalo iqembu labo. Kulokwethusela nxa kusiza kuma-primary elections, kulokutshaya.
Uphinde wathi kunzima njalo ukuba abantu befake imibono yabo ngokwenzakala kumabandla onke. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kumaviki azayo uza kwethula insuku zokuqhuba ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingoGibbs Dube.